So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekse ni mtuagazi ngolwesi sano msaka 4 kumbimbito 2022 ikama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili
kuyaca kwa katika mhlopu kuti loko kwa kukangeli lukutu hulumendu wezi mbapu wa wenze kaka wenze
umongameli we Melika umnumzana Joe Biden usekwelise izi jezi iso zenoto eze teso ama lunga eza nupiefu ilizwe lake siti uhulumende we Zimbabwe uloke eze pula ama lunge lukazu lu
kusabu zesi nazile lewana izi jezi iso lezi azifawanga genza tuzongi lezi abazukulumani
ama targeted sanctions kawafawanga ama opposition parties kawafawanga ama trade unions
abebandla lezano PF bayalisola inyathelo lika Biden kodwa abebandla lika Jamisa bathi uhulumende kamnankankwa uzokhela amalahle ekhanda ngodlakela ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli we Melika umnumzana Joe Biden usekwelise ngomnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezano PF yiMelika ngoba esithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu njalo uvimba umbuso okhululekileyo. Ele Melika lasungula izijeziso lezi ngomnyaka ka 2003 lahlela konke lithi kumele kulungiswe ngeleZimbabwe ukuze izijeziso lezi zesulwe. Kodwa kumbiko wakhe izolo uBiden uthe akulalutho osolwenziwe ngumnankagwa olungenza ukuthi iMelika yesule lezi zijeziso zona ezithinta amalunga ezano PF angamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kanye lamankampani alobudlelwano laleli bandla angamachumi phose amane 37. Wengeze wathi nyakenye uhulumende kamnankagwa uqhubeke ehlukuluza abantu abagoqela intatheli zindaba abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso zezisebenzi. Ukuqheliswa kwezijeziso lezi kuza ngesikhathi lumemetheka ngamandla udlakela oluqondiswe kubandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change. Kulomsekeli waleli bandla obulawe ngesonto ekhwekhwe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezano PF njalo izolo kulabantu abahlasele endlini yesiphathamandla saleli bandla umnumzana Tendai Biti bagamula unogada wakhe walimala kakubi. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi izano PF yiyo ezokhela amalahle ekhanda kudaba lwezijeziso.
Ama targeted sanctions kawafakwanga yiAmerica, kawafakwanga ngama opposition parties, awafakwanga ngama trade unions, afakwa izano PF. Izanu PF ukhanya ngani iyakholisa isicatha ngawo yikho ke uzabona ukuthi okwamanje benza ngabomo uhamba bechaya abantu bebulala abantu abantu bazibuzi ukuthi kanti umnankagwa njengo president weZimbabwe ongena ngodli uyabememezelani ama elections declare isithi kuzabalama elections abantu bangaregister banominate sebabhula sebabulala kanti uyabe vele ehloseni ukuthi kube le nomination court konke lokhu thina simelele uZulu njoba sisithi ibandla lethu ngelikaZulu ama sanctions la afakwa izano benzela ukuthi uma sebetshontsha sebehuquluza imali bakhale ngama sanctions izolo lokhu babulale uJaha uNcube ngenxa yokuthi ukhethe ukuthi eye phathini oyifunayo izolo sebe siyagongoda umuntu osebenza ko-VP uBithi
kukhona yini elingakuxwayisa uMongameli Mnangagwa
thina ngabe uMnangagwa uyasilalela ede sizafuna ukuthi kube le All Stakeholders Conference eza hlanganisa abantu bonke beZimbabwe ama-political parties abeze-church ama-trade unions ama-teacher kube le-representation ewide sivumelane nge-transitional government esingathi yiyo engabamba intambo sisalungisisa lezi zinto uMnangagwa labangani bakhe sebeswele ukuthi bengenzani ngesikhiwa ukuthi they are so desperate they are panicking ngoba ama-CIO sebamtshela ukuthi uzadliwa ngubaba u-advocate Chamisa
uMnumzana Felix Magalela Mafasibanta ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma yena osoleka kakhulu uMongameli Biden.
Into ekhona yikuthi kona kusafuze sinanzelele ukubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esibathi ngesingizi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa vele izijeziso azingeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlo ethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale beze bethathe umhlaba iAmerika yenza into efana nayo yabafaka ezijeziseni ezithize yathi kona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa loku lalokwana kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlabathi wona usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso leziyana bathi kona no miselala umhlabathi ebakhiwe nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalitheni so kuyafanana lakhonapha asiyo daba yentolo yonke labayikhuluma le daba elokuthi kona sathatha umhlabathi
kodwa liyakuvuma yini baba Chuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kaMnumzana Tendai Biti
into enhle mnumzana yikuthi kona umongameli njalo umkhokheli wezanu PF uphume emgcekeni ngiyabona lawo unje nxa uyintathile indaba eqoto ulaya ividiyo yakhe ekhuluma ngakhona kuthona asifuni budlwangudlwangu asifuni dlakela asifuni umuntu otshaya omunye sifuni malishes ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi kona abe credible avumakale emazweni wonke lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlangano pho labo-ke abanye abasebesedokunye laba kuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi okutshengisela ke kodwa laba abantu abanjalo-ke ngabathwale iziphambano zabo zodwa kuhle even yena le khwekhwele njengoba sizwile sibonile ukuthi kona hhayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lonalolo olwenzekeleyo asiyo nto vele esiyivumayo iZanu PF ayivumi udlakela
uMnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF. Uhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Ungakhangela izizathu ezifakiweyo ukuthi kungani izijeziso zenotho ziqhubekela phambili. Kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi lokho kwakukhangelela ukuthi uhulumende weZimbabwe akwenze kakakwenzi. akakathatha amanyathelo azakwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, ngakahloniphi amalungelo abantu lokusebenza komthetho okuthiwa yi-rule of law, ngakahloniphi isisekelo sombuso i-constitution yeZimbabwe. Akakenzi konke lokho okukhangelela ukuthi akwenze hhayi iMelika kodwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho-ke besithi bona hhayi njengalokhu izinto zingakatshintshi lezo esasikhangelela ukuthi zizatshintsha ngenxa yezijeziso, kulungile ukuthi izijeziso ziqhubeke ziya phambili.
Umongameli Mnangagwa simuzwe kusukwana ezedluleyo esithi yena imizamo yakhe yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe iyaphumelela ngemva kokuba umsekeli wakhe uChiwenga labo Grace Mugabe besuswe kuzijeziso ze-European Union. IMelika njengoba isiyengeze izijeziso zayo, ubona kumphatha njani lokhu uhulumende?
Ngasoza phatheke kahle uhulumende weZimbabwe ngokuqhubekela phambili kwezijeziso zenotho, ngokuba bekhangelela ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okwafakwayo kwizijeziso zenotho, kwenziwe lokho abakubona akwenziwe yi-EU, ukususa ophethe amasotsha, ukususa uvice president, ukususa uformer first lady, kanti-ke iMelika izaqhubeka ngezijeziso zenotho kusiya phambili. Kodwa bangabhekisisa kahle, bahlolisise, bazananzelela ukuthi izijeziso zenotho okwenza ziqhubeke ukuthi kabakanzi inguquko okufanele zibe khona. Sikhuluma khona manje kule NGO umthetho ophathelene lenhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa yi-PVO Amendment Act, ofuna ukuvimbela ukusebenza kwezinhlanganiso ezizimeleyo ngendlela ekhululekileyo. Yikho kubanga izijeziso zenotho lokho, yikho kwenza izijeziso zenotho zingasuswa.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Abalwela amalungelo abesifazana bathi bakhathazekile ngodlakela oluphathelane lezombusazwe osoludlondlobala phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 26 kulinyanga. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sogatsha lwabesifazana kuleli bandla unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Thina besingakhanyelelanga ukuthi kungaba lodlakela ngenxa yokuthi ama-by-elections adeclarewa nguMnangagwa esithi asambenini phela esitikini siyejikilisana, oyabe enqobile unqobile. Manje lokho esesikubona lokho ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change liyaliswa ukuthi liyenze amarali okuthi bakhankase. Siyakwazi thandekile ukuthi i-politics bathi i-dirty game, kodwa thina sizama ukuthi siluyise ukuthi ingabi i-dirty, ingangcoli. Mina angivumi ukuthi i-politics ingcolile, umuntu uyongcolileyo, i-politics kayingcolanga.
Sibonile kodwa ukuthi amapholisa athi wona ayenze umsebenzi omkhulu abopha labo abadale udlakela lapho kubhubhe khona umuntu. Njalo lebandla leZANU-PF lithi lona ngokwalo ayisilo elibangela lolu dlakela, libangela idlakela. Liyasuthiseka yini ngokuthiyo libandla leZANU-PF lokwenziwe ngamapholisa?
Okwenziwe ngamapholisa thina sizasuthiseka sithandekile nxa abantu laba sebevalelwe. So akula lutho olusithabisayo thina, akula lutho olutshintshileyo. Sizathaba nxa abantu laba sebegwetshiwe bavalelwa esitokisini.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ababalisi bathi bayethuselwa iziphathamandla zikahulumende phezu kwesinqumo sabo sokuthi basebenze okwamalanga amabili kuphela ngeviki, okuyisikhathi abathi sihambelana leholo labo. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obedi Masaraure uthi ababalisi abalamali yokuya emsebenzini lanxanje uhulumende ebengezelele iholo ngesilinganiso sokungamatshumi amabili ekhulwini i-20%. Iphephandaba leChronicle libika ukuba ugatsha lwezemfundo solulobele iziphathamandla zalo ezabelweni ukuthi sitshezise ababalisi abakhalale umsebenzi ekuvulweni kwezikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Uhulumende esebenzisa amaofisi akhe aphansi we-district abaphathi bezikolo simbona ethumela imilayezo eminingi ehlukeneyo ekhuluma ngokumiswa kwababalisi imisebenzi ngesilungu phecelezi okuthiwa yi-suspension okanye khona kwayevele kukhuluma okokutshiya umsebenzi umuntu ezikhethele. Thina-ke njenge-athuzi akusethusi ngoba uhulumende liyazi sake sathi ukuthi sihambisane emthethwandaba. Indaba ethi sahambisana emthethwandaba ngayikakhulunywa. Ngokunjalo emthethweni sazi ukuthi nxa kule ndaba esemthethwandaba akula ndlela noma ngumbalisi noma ngumbalisi noma nguhulumende angathatha isinqumo. Lokhu sikubona nje njengokwethusela ababalisi. Okumqoka ukuthi sithi kumbalisi kabuye etafuleni kukhulunywe lama-unions ngendlela eyiyo esemthethweni. Okunye sikutshoyo kuhulumende ukuthi ababalisi bethu kabalayo imali yokuya emsebenzini, kabalayo imali yokuthiyela izimuli zabo, kabalayo imali yokuhambisa abantwana babo ezikolo phecelezi they are incapacitated.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isiyethusele ukubophisa labo abaveza okusolisayo kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. IZim Life ithi kubotshwe amasotsha amabili asebenza kugatsha olulondoloza umongameli Emmerson Mnangagwa olwe-presidential guard esiteswa icala lokubamba inkunzi. Kubotshwe njalo umsolwa wesithathu laye owake wasebenza kulolu gatsha. I-Chronicle ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzakhokhela uhlelo lokuthanyela idolobho lakoBulawayo namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela kuStudio 7 abasakazi bonke abasethulela izindaba ezinhle njalo eziliqiniso. Mina okhuluma ngiseplamto esigabeni seMpandeni esabelweni sasemkhaya. Into ekhona siyezwa mpela umthwakazi uyakhuluma, kodwa lesi asiso sikhathi sokwenza lokho okukhulunywa ngimthwakazi. Lami ngaphansi kwesigaba sikamthwakazi, kodwa lokhu abakukhulumayo le njongo yabo ayisiyo engayenza ilizwe lihambe liye phambili. Sikhangela ukuthi thina esikhuluma nje sisekhaya ide silohlupho olukhulu kakhulu. Abantu abaningi abakhuluma kumthwakazi bakhuluma becatshile bese-South Africa bengakwazi ukuyenzakala ngapha bengakuboni njalo. Kodwa sinanzelela ukuthi kwenza kwamthwakazi ikusipilitha amavoti nje phakathi kuyadabula okuyayenza ukuthi inamba yamavoti iyehle kakhulu, okutshengisa kamhlophe ukuthi amandla okuthi silwe loba sikhiphe iZANU-PF asingeke sikukwanise ngoba kuyabe kuvela amaqembu lapha lalaphaya.
Hayi, siyabonga konke lisenzela khona basakazi bethu. Siyabonga sibili ngoba kungayisini okuningi ngavele kuyambomboswa ngakasikuzwa, kodwa ke ngendlela yokuthi likhona lina vele sesihlala silalele into zeqiniso sizithola kini. Bakithi siyadana ngento eyenzakalayo elizweni lethu nxa liphathwa kabi kangaka ilizwe elihle elinothileyo. Khonapho nxa ngikhangela abantu abasemadorobheni bakithi lithi mbona yini eli akuma election la 26 ama by election ninanzelela ukuthi sokubuya amanga amanenga lokho esize khulunywa abantu laba abebekhona bebengalincede ngalutho ngoba bengabe opposition abalisizi ngalutho kodwa hayi nanzelela nini ukuthi laba bebengenzani nxa imali ivalelwe esikhwameni imali bezithathwa amadorobho wonke zihamba zisiye eHarare zisiya developa izindawo lezi ababa befuna ukuzidevelophe lo ubengenzani we-opposition nxa ophethe isikhwama enguye o-ruling party
linjani mahlabezulu bonke lo khulumayo ngumthandazo ngwenyamkhumbi isizala segugwi egaba besifungwe ongwenya kogrisgani so ngithi lami faka umbono ukuthi hhayi shuwa sesikhatheni yendaba zikatswankirayi lochamisa lo mgabe lozozokungabambani silapha e-South Africa justin kubambana so singabambana kanjani bafowethu sinjengamandebele sinjendidi njengamashona sibambana lawo lathi sike sifuni ukuthi sihlulwa yini kuya phambili ilizwe lethu libe right kade siyahlupheka se-South Africa asinamali sidinga imali sibambana kanjani asibambaneni uhlala kuthiwa asibambaneni asibambaneni sibambana kodwa asifuni into ephumayo singamazimbabweni singamandebele namashoni athi asibambaneni kodwa asikhoni ukubambana
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hawu bantu be-Studio 7 ayi ukuthi lana ungathi kukhona into ebuye inga-understandingi ngoba uma ufake umlayezo ufaka umbono wakho umlayezo wakhona kawuvulwa kodwa uma ufake umlayezo ukhala ngekhompleni ukuthi imilayezo yakho ayidlalwa uyavulwa same time ehle bengene kubi iphinde bewudlala kodwa uma ufake lo ombono wakho usola maybe usola ngezani uphefu or usola ini awudlalwa kodwa kuzodlalwa lowo ofaka ikhompeni ngokuthi umlayezo wakho awudlalwa kube niumunye umlayezo odlalwa maybe kayi-3 ngeviki kanti kuvula imilayezo enjani kudlala imilayezo yabantu abakhuluma kanjani ngoba nami iyangixaka lento lena ngoba nginokurekhoda cishe 4 months yonke kungavulwa kodwa today ngifaka oyicomplaini ngikhala ukuthi imilayezo kayivulwa uvulwa same time udlale same time bese ngizibuza ukuthi kanti manje le edlalwayo ngiyabantu abalenhlanhla enjani hhayi zamani ukuthi ngibhalansise
Sanibonani balandeli be-Studio 7. Mina besacela nje kuphela ukuthi ngifake nje isixwayiso esokuthi-ke ukukhuluma bafowethu asike nisimeni kancane ngokukhuluma manje ukugxekana or ukucwasana ngokolimi kanjani uyabona into okumele manje siyenze kumele silwiseni isitha esiphakathi kwenu esidala ukuthi sihlupheke sihlukumezeke singakwazi ukuphila kahle ngiyacela-ke lapho before senze noma yini esizoyenza okubalulekile manje kumele sibambaneni sonkeni njengabantu abahluphekileyo silwise isitha lesi esizanipheka masiqeda ukulwisa lesi sitha lesi khona-ke sizothi sesikhuluma sesixazula ezinye izinkinga esinazo ekhaya ukuthi no sinenye inkinga futhi esiso sicela ukuthi ilungiswe nayo futhi yayibona ehe so bengicela nje lokho kuphela ngiyabonga
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma uGift Sonduku Mfokandlovu basakazi benithanda ukuphawula ngodaba lolu lwama-civil servants impilo yabotitsha yokufuna ama-better wages abathi bafuna $540 ngeke beyiwine ngaphandle kokusizo lwawo wonke ama-civil servants babona lo doktha bake bastrike bodwa sabona onensi bastrike bodwa sabona manje othisha bastrike bodwa angeke beyiwine le mpi lohulumeni impi bengayiwina kuphela uma wonke ama-civil servants engaba ku-solidarity including wona amaphoyisa la angaholi lutho bebeke phansi amathuluzi bethi enough is enough sifuna imali engcono but izilonga kuyostrike amatitsha athuselwe ngokuxotshwa abuyele emsebenzini next year kuqale futhi or next month kuqale onensi labo westrike bethuselwe bebesebehanjiswe emsebenzini yenkani ngeke beyiwine but ama-civil servants kufanele abambane kwenza ukuthi bawine le mpi leyo ukuthi bethole umholo ongcono
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amapolisa kwele Nigeria alwisane lezidlova esezihluphile kulelo lizwe abulala ezedlula amakhulu amabili 200. Umsakazo munye uthi njalo ele South Africa selisolwe kakhulu ngezinye isizalwane zalo ngokukhetha ukungavoti lisola ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia emhlanganweni we-United Nations ngolwesithathu. Daba oluphathelane leMelika nanga amazwi aveza imbono kahulumende waleli lizwe.
Mhlaka January 27 lilanga le-International Holocaust Remembrance Day, lapho umhlaba onanza ukukhululwa ngomnyaka ka-1945 kwendawo lapho kwakule nkamba ye-Auschwitz Birkenau okwakugcinwa khona njalo kubulawa abantu. Isikhathi sokukhumbula izigidi lezigidi zamaJuda abulawa nguhulumende nase Germany lababemncedisa. Lanxa kwaphuma imbiko ngemva kwalokhu isithi akusoze kwenzakale futhi amacala ombhoqazwe adalwa kusukela ngempi ye-Second World War eCambodia, Rwanda, Bosnia, Darfur, Xinjiang lezigabeni ezaziholwa yi-ISIS. Isivumelwano se-Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide ngomnyaka ka-1948 saba ngesokuqala ukuthi sichaze umbhoqazwe njengecala ngokusemthethweni. Sichaza umbhoqazwe njengezehlakalo ezenziwa ngenhloso yokubhidliza sonke kumbe ingxenye yesizwe, umhlobo othile wabantu kumbe iqembu labezokholo. I-convention inanza izehlakalo lezi ezinhlanu ezigoqela ukubulala abantu bomhlobo othile, ukwenqabela inzalo komunye umhlobo wabantu, ukususwa ngamandla kwabantwana besiwa kwenye indawo, kanye lokuncedisana kumbe ukukhuthaza ukubangela umbhoqazwe. I-Holocaust yayingumbhoqazwe owawulenjongo yokuqeda umhlobo wama-European Jews yiNazi Germany lababebancedisa. Lanxa kusaziwa ukuthi yaqondana lempi ye-Second World War yaqalisa ngeminyaka yabo-1930, ibandla le-Nazi Party lathi lithatha umbuso laqopha abezombusazwe elaliphikisana labo kanye lalabo elalibeyisa. Ngokuya kwesikhathi kwabekwa imigoqo eyayincindezela amaJuda lamaJelimana. Kuqalisa impi ye-Second World War, inani lamacala ayiqophe abantu makhaza lakhuphuka. Wathi sokuhlaselwa i-Soviet Union ngomnyaka ka-1941, amacala ayiqophe amaJuda labavela e-Eastern Europe aqalisa. Ekuqaleni komnyaka ka-1942, abakhokheli be-Nazi bakwenza kwabasemthethweni abakubiza ngokuthi i-final solution okokubhidliza umhlobo wabantu njengenjongo kahulumende. Uhlelo lwe-final solution lwaluhamba phambili kule mizamo yempi ye-Second World War. Akususwanga abantu kumbe impahla ezazidingakala kuncedisa empini ezazisenkambeni lapho okwakubulawa khona abantu. Ekugcineni, uhlelo lwe-final solution lwabangela ukubhubha kwamajuda ayizigidi eziyisithupha, 6 million. Ulunya olukhulu lungenzakala njalo luyenzakala emhlabeni, kukanti silomlando wokuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi sikumise, ukutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Yikho kuqakathekile ukuthi sikhulume iqiniso ngokwenzakala kudala, sivikele iqiniso nxa abanye bezama ukululaza amacala e-Holocaust, njalo sidinge ukulungisa lolu daba kulabo abaphephayo lemdeni yabo, kugqiba umnumzana Zana Blinken.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Nansi ebezihamba phambili. umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika esithi uhulumende kamongameli Mnangagwa uloke esephula amalungelo kaZulu. Abebandla leZANU-PF baya kusola lokhu, kodwa abebandla likaChamisa bathi uhulumende kaMnangagwa nguye ozokhela amalahle ekhanda. Ababalisi bathi bayahlukuluzwa nguhulumende phezu kokuya emsebenzini okwensuku ezimbalwa ngeviki bekhala ngeholo. Yimi uNtungamile Nkomo.